Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 kuNtulikazi 2024 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo. Futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso oyelizwe iConstitution bayayihlonipha.
Abamele amabandla ezokholo lesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni.
Emakhaya nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyahamba, inkukhu ziyaqeda umbuzi, abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidla.
Inyamazana zendle zithwalise nzima abantu eWange. Wayengumongameli wakule Melika umzala Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamele amabandla ezokholo lesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni. Abanhlanganyeliso ye-Heads of Christian Denominations in Zimbabwe bathi uMnangagwa uza kwenza into enhle uma engasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028 njengalokhu akuthembise uZulu. Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF asefuna ukuba aqhubekele phambili ngomsebenzi wakhe esithi wenza izimanga kwezokuthuthukisa ilizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo. Futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso oyelizwe iConstitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hayi ubaba iba lebizo lakho elihle, waziwe ngokuhlonipha iConstitution, waziwe ngokuhlonipha uZulu. Ozokwenza ukuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa bona laba bakhonapho, ngoba iConstitution ngeyokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona lele lokuthi umuntu aphume esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Laye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanu PF abathi hayi kahlale phela umongameli akusoze
ye, labo ngabajwayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikamgabe esokuthi kwenziwe izinto ngendlela erongo, bathatha umkhokheli babe bebhizi bemdumisa bempraise ukuthi angama-praise singers. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engxenye uza kuthanda khona lokhu abakutshoyo. Ngabe kuyavuma vele bekufuna bajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi, kuthole laba abakhuluma iqiniso ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi balamanga. Sikhumbula isikhathi sikamgabe abantu ayesithi umgabe angaphumi iba bagijima mhlawumbe sokuthiwa kaphume sebesithi mubi. Laye yena lo angabalalela bazamdukisa, bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, obaxoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutta Musanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela iconstitution. Ngakho ke asila doubt yokubana lokho akuthoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu siliqiniswa kumbe kungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyichiyile yena ubaba uMnangagwa kodwa thina sesikukhangelele ukubana sikhangele lokho akukhulumileyo uspeech yakhe ukubana kuzaphiwa ithuba lokuthi kukhethwe omnye olandelayo. Yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli. Usekhulumile, yikho ayakwenza.
Ye, siyabona ke kulamalunga ezanuPF amanye athi hayi kahlale uchaye vision yakhe leka 2030. So kuzahambelana njalo khonoko.
Abakho wrong ngoba engena kuqala akazifakanga, wafakwa ngabantu. So abantu balelingele lokukhuluma lokho abebe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni. So labo balelungele lokukhuluma khonokho konke, kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli.
Lo ngumnumzana Nkuta Msaka, ilunga lebandla leZANU-PF, obexoxa leStudio 7 eseHarare. Izakhamizi ewange leVictoria Falls zithi zifuna urhulumente akhangelisise udaba lokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle, ikakhulu lwalabo abavelelwe zingozi eziphathelene lezendle, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe kunsukwana ezedluleyo emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa iziphathamandla zedale lephalamende ezibona ngezemvelo kanye lezihlolisisa ngezokuthula elizweni. Injongo yaleli dale ibingekuxoxisana lezakhamizi zibeka imibono ngomthetho omutsha weParks and Wildlife Bill owethulwa ngenyanga kaMabasa, wona osalinde ukupasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa bonke abafisa ukuphatheka sebethule imibono yabo. Omele idale lephalamende esigabeni seWange West Constituency, umnumzana Vusi Muzimoyo, uchasisa isisusa sokuguqula lomthetho ka-1975.
Yebo kambe uke wa-amendwa ngo-2001, but kuningi osokwenzakele singakafiki namhlanje. Sesike saba lama-resettlement, sokutholakele-ke okwembayo phansi ama-minerals. Konke lokhu kukhona kulapho okugcinakala khona inyamazana.
Kodwa okumqoka kuzakhamizi kuba lomthetho uphe abantu amandla okunakekela ezemvelo, qede zibuye zithole inzuzo, kutsho ukhansela wekachechethe umnumzana Mkhonto kaChaka Moyo. Uthi izakhamizi kazilali ngezilwane lempisi ezizingela ezibayeni, ngisho lasemasimini sebakhitshwa zindlovu, indwangu kanye lenyathi. Omunye wamakhosikazi ozethule ngokuthi nguMasiwela esuka eLumbora ngaphansi kwenduna uShana, yena ukhala ngodlame lwendwangu. Uthi umakhelwane wakhe eVictoria Falls yaphosa yamephula unyawo imlwisela impuphu kunyangana ezedluleyo.
Amandlandi ehlala ephalamente lami lina libona ukuthi cebo bani, thina sithe one sakanocingo ifence etshayayo. Two, libona indwangu lezi ukuthi zingenziwa njani, nto zithuthwe ziyefakwa ngaphi ukuze zingabuyingangibonngane zingasuswa ziye ngale kocingo kuzaba ngcono.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongu-Proportional Representative Council eChisuma laye uthi sebethwele nzima ngendwangu.
Zivine endlini ungaphuma ukhohlwe ukuvala endlini akuthola sokuphakathi, utshani kuyakhipha utshani endlini kufuna ukudinga isikhala sokubana kungena.
Unkosikazi Enelis Moyo laye obekuliphalamende esikolo semoso wathunya esuka esigabeni seChisuma wethule ukudangala ngezendlelezi.
Indwangu kakhulu izovele ziluhlupho emakhaya, nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu, ziyabamba inkukhu, ziyaqeda imbuzi, abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidla.
Abanye njalo bathi lanxa kulokufuthelana lokhu, iziqa eziningi zebhili leka zikubeki kucace ukuba imonakalo yonke le izalungiswa njani. Bathi akuqalwe kukhangelwe emuva anduba kulungiswe okuzayo, njalo ibhili lekufuze iyame kakhulu emcijweni yokwenqabela izingozi zemfa, ukulimala, ukudlelwa kanye lokunye okudalwa zinyamazana lezi ezifohlela emizini yabantu ngesimo sendlala lokusweleka kwamanzi endle. Ababona ngezombukiso i-tourism bakhuthaze uhulumende ukuba akope indlela eleBotswana elinakekela ngayo inyamazana. Babuye njalo bacela ukuba iParliamente ibavumele eminye imibono yabo ithunyelwe ngokulotshwa phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Sobekugcwele abantu kobulawayo lakwamanye amadolobho abakweletisa imali inkudlu okugcina kufaka labo abayithetheyo enkingeni. Abanye bathathelwa izimota, izindlu, inkomo, izitofu lokunye okuthwalekayo. Abathatha izimbazo bathi inzima impilo eZimbabwe kokuthi sebephila ngokuboleka imali yokuthenga ukudla kumabomatshonisa abangelazwelo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kujwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le-Money Laundering Act. Loba kunjalo kutshaya kuzwele abantu begcine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala kobulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama, savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa bengisenelisa ukumupha i-$50 ngenyanga. Kodwa angisasebenzi, imali yakhe isizalane isifika kunkulungwane eyodwa. So wangithathela isitofu le-fridge ethi kuvala isikweletu.
Banengi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu, kumbe inkomo. Ungehluleka ukuyibhadala, angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
UDube nabanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uZulu imali. UKhansela Mxolisi Mahlangu okuwadi 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Uhluphe lalo ngeprogramu yesimbazo ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yalo, abantu labana baba-violence ebantwini, babahlukumeza, kababaniki isikhathi sokuthi umuntu adinga imali liyana.
Umnumzana Persistent Gwanyanya, ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee, ukhuthaza uZulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abalamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali enengi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba baningi kanganani abantu ababolekisa imali kobulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathole nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inkampani ye-Microsoft ibika ukuba ama-applications ayo amaningi abengasebenzi kahle kusukela emadabukakusa. Ayivezanga ukuba kwenzekaleni emtshineni yabo. Ukungasebenzi kwama-applications amaningi kwenze ukuba indizamtshina zingabhaphi ngemfanelo, amabhizinisi ame ukusebenza lokunye emhlabeni wonke jikelele. Intatheli izindaba ye-Wall Street Journal u-Ivan Geshovic obesesitheswa icala lokusebenzela uhulumende wemelika ugwetshwe ukuba avalelwe entilongweni kwele Russia ngomnyaka elithumi lasitupha 16 ubeliphika leli cala. umongameli William Ruto wakwele Kenya usekete amalunga amatsha edalale cabinet agoqela abaphathi ntambo abasuse ezikhundleni ngeviki ephelileyo kulandela ukutshengisela kwamalunga amanye abatsha wenhlanganiso zabatsha emigwaqweni begala ngomthetho omutsha obubunjwa kulelo lizwe. Wezi patane leze Melika. Waye umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usevume ukusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. UTrump wethule umbiko lo izolo kusihlwa eMilwaukee emhlanganweni weNational Republican Convention oqhutshwe namuhla.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for president of the United States. Thank you.
La ngamazwi kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump okwamanje kuyaxokozela kubandla lama-Democrats ukulamanye amalunga athi kumele umongameli Joe Biden adedele anike omunye isikhundla sokuba ancintise kukhetho oluzayo ukuze benqobe uTrump ngolwezi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Thabanginari olandele zombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Sibonile umhlangano oyi-Republican National Convention owaseMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya beledlabuzane elikhulu. Ubonile kulebe labantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza i-entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda watsho ukuthi hayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi endule ehle embulala.
Ye, nxa sisikakela ngapha kuma-Democrats, siyabona umongameli Biden ungani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kambe mbijana befaka omunye. Kuya ngaphi konke lokho?
Umongameli Biden eminyakeni emine ezidlulileyo usebenze kanzima ukuthi ize-economy, ukubona kwe-America kwamanye amazwe, le mpila kahle nje yabantu be-America enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes, insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi umongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama oweminyaka eyi-8. Chiyangalombili. Wasuka lapho wathatha ke waphuma owaminyaka emine, waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngamahofisi amakhulu abopresident bakwazi ukuthi ischedule sangkhona indlela imihlangano lokuhamba lokubhodabhoda kuba kuningi kakhulu ukuthi ngoba la usesemutsha ucina udiniwe. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi upresident Biden yena usekhulile. Uyavuma laye ukuthi usekhulile. So kulobu ungabikwazi ke abantu sokulama doubts ukuthi ba mahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hayi uthani ke mphumulo. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020, izamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazasebenza njani.
Lo ngumnumzana Thabanginari olandela ezombusazwe ekhonapha kwele Melika. Zimbabwe. Umnumzana Gatson Sibanda umphathisikolo weMatopo Mission okule domu yabafana eyathiswa ngumlilo ucela uncedo lokuvuselela idomu le lokunceda abantwana asebethwele nzima.
Izinto zonke eziphakathi ezasalayo njengoba baphuma bengela lutho zatsha zonke zaphela dududu.
Yes, singathi okwatshayo kuyini baba Sibanda nxa wasiphasisela?
Amatrasi babo ababelele kubo, ingubo, ama-groceries abo, tanki, yonke nje into ekhona phakathi. Akutholakalanga lutho. Liyabona ukuthi even nxa ususiya kumashawa ngale ma-bathroom, ama-system achile atsha azadabuka. So akukho vele singathi thina asikuthengi, yikuqala kutsha. ukukho konke.
Ye, lapho ke inqalo sithi iqala ukuthi liza kwenza njani. Njalo kuba imali into lilungisa idome.
Idome lona ngokwalo vele to reconstruct. We are looking at the value of the dome ikhona apho ku 200,000 to 250,000 US dollars. Ama compartments aphakathi wonke sizawa replace. So i roof sizaqala kacha kufuna imali sibili ezwayo plus ikhathesi irecommendation ukuthi sifake ama steel trusses layo futhi building is supported ngama pole awe steel so that we avoid further damages nxa kuthe kwenzakala even ceiling eyiyo eyayingewood enza umlilo wagijima kakhulu irecommendation ukuthi sifake asbestos so that's the way to go kuningi sibili okuyamele sikwenze
pho lapho imali iyavela ngaphi sibanje izinto zibome kangaka
hayi ukoma ukomile kodwa sikhangelele ama well wishers ukuthi asincedise especially the former students sesikhankasile ngabo sikhangelele ukuthi bazasincedisa ngoba already the donations are coming in cash or kind.
Ye nxa ungakhuluma labantu ungadini akukhulume lomphakathi la
okusehleleyo yingozi enkulu sibili it was an accident siyacela siyakhankasa akungathi zonke indleko esingena kuzo sicela ukuphathiswa especially reconstruction of our dormitory laba bantwana ukudingelwa impahla ingubo ama uniform lakho konke nje okubalahlekele
ye uhulumende kathembisi la ukuthi angathontisela kancane
ngileqiniso lokuthi njoba sesizithintile ingatsha zikahulumende bazafika masinyani vele sebesithembisile ukuzofika ngikhangelele ukuthi uhonorable MP wethu uhonorable Edgar Moyo weMatobo district angafika anytime from now ngiyakwazi ukuthi uzasiphathela okukhulu
lo ngumnumzana Gatson Sibanda umphathisikolo weMatobo Mission obexoxa le Studio 7 ekobulawayo abafunda kuleso sikolo namhla banika abafundi beMatobo ama uniforms
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube kuStudio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe iStudio 7 ngeyakho
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe isizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington so isikhathi sabalaleli
Studio 7, sanibona nabalaleli benu. Ngifoka vuza laphana edikile. Bazwendu nichakawo. Yebo, hey, kunzima Studio 7. Kuyazwisa ubuhlungu mani ukuzwa abantu bakithi bekhuluma kabuhlungu kanje. Behluphekile, ubazi ukuthi bakhuluma bevele belambile. Ngiyavumelana impela kakhulu nalo babothe lapha kudlala uMadlwane. AmaDlwane la adlala okulela lizwe. Izwe laseZimbabwe. Kalibonge iSouth Africa, libonge iBotswana namazwe ngomakhelwane. Ngoba kube bonke labo abantu abangaphandle bakhona laphana elizweni ngabe sekuliwe kwafa abantu kona labo abasihlukumeza besithusela ngabe kabasekho labahleli khona manje banenhlahla ngoba izwe lelanzela abantu so ngiyacela nje mina ukuthi ngabe kuthi abantu bakithi kube kuyangami nokuvota lokhu ngabayeka khathi kuvotelwayo kuvotelwa Studio 7 ngoba vele kuyefana biyeke bezibuzela into yabantu into yabo le ngelifa mhlawumbe ngoba ukuvota lokhu kwenza ukuthi bona bebe nepower ngoba emhlabeni babonakala nje abantu abanedemokhrasi nalokho ukuthi bethu banedemokhrasi angazi ukuthi idemokhrasi yabo injani yazi uma bekhuluma abantu bakhona kuzisa usizi ngoba ungathi ingane encane umuntu omdala onama-qualifications wonca nawo kodwa ukhuluma khona kanje ingane encane hhayi siyabonga Studio 7 siyabonga
siyabonga kakhulu indaba eziphumayo lapha kuStudio 7 eziliqiniso sayithanda bonke abalaleli kusela kothungameli inkomo sithandele emhlanga uGift Dube abantu bakithi lifaka zindaba njengokuva ya iZimbabwe vele ngeke ibe nama-investors ngezizathu zokuthi kuyabonakala ukuthi kubuswa ngenkani iZANU PF yamotha aze kuphiwe imali ukuthi enansi imali ikhona iyenceda abantu bazifakele ezikhwameni zabo abantu bathi sibayafa ngendlala bese sinxa ukuhola kumbe kusemakhaya bese ukuhola abanye abantu abanye kuthi hayi abaholi balenkomo kathe sizula linanga wonke umuntu lambile akula muntu ivelo lenkomo uziyacuba phela bese kukhethwana 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 hayi zani PF sidiniwe ngayo siniwe ngayo even aze kutshintsheni umnanga kwakho kungena omunye kuzofanana futhi same thing haleli lizwe linzima lela ligcina intandazo
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo siyawezwa amalunga ayizani PF athi umnangagwa makahlale esikhundleni azakhokhobe ngoba bona bayahola bathola konke kumnandi kibo thina abazali bethu basikhalela imihla nemihla bathi kulonyaka kunzima kakhulu 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 okwenzakala isimo sekhaya umnangagwa asiboni ukuthi kukhona ongakutshintsha kukhona ongakwenza izimbabwe ukuthi kube ngcono hayi mabagiye bona kumnandiyo thina sisekunzimeni
Hello Studio 7, ninjani, ninjani. Mina ngingena ngikhala ngalaba abantu abathi bona sithi iDF abangamaNdebele basemathebeleni bathi singasithi iDF. Babona umnangagwa kangena siyamthanda, ngena mdala uzukhokhobe, ukhokhobele esikhundleni sakho siyamthanda mdala. Baphelele kahle emkondweni, bebona kahle ukuthi umngabe wayeza ini. Wena basafuna futhi ukuthi umnangagwa abuse, aze ahlale iminyaka efana kamngabe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi werumba olodumo uMokis Ncube wekambu lakhe leMokis Connection. UMokis ulamadlalede aphezu kwamajumi amabili kodwa uselesikhathi esithile mpela engethulanga idlalade elijama. Abalandeli bakhe bayabuza ukuthi kungani nawe xoxa lo ntukwameli Sigomo weStudio 7.
Umokisi ukhona. Hayi zomculo besamise ngamakhaza nje kwamanje hayi sizaqalisa. Hayi ningakhathazeki abalandeli hayi sikhona mpela.
Amadlalade Ncube usulamangakhe.
Hey. Senkosiwe ngithemba konapho ngo 2028-30 ama-albhamu engilawo. Ingoma mpela ezazi ubhedi ngu-Irene.
Irene
Isibone lapha ucela uncedo sithi wena ungumlimi ulima ngokuthelezela kodwa awulakho okokusebenzisa ulutholile yini lolo ncedo njalo ulimani kahle kahle
umlimi mpela ozayo saphoxwa lizulu okwamanje yaye ngangicela uncedo kumajida wonke omhlaba lapha maphandle kwelizwe ukuthi ngibe nesponse njengomdala asisakwanisa ukuyasebenza ngamajojo kumbe ngamasola kodwa-ke azwi ngoba abantu bakathesi bakukwelekela usufile hawu ma usufile imali eziningi noma ucela uncedo usaphila hhayi akula kodwa-ke hhayi ngiyathelela ngiphela ngamagama
Abangadinga ukuxhumana lawe mhlawumbe ngokomculo kumbe ngohlelo lwakho lokulima bakuthola njani?
Inamba zami zezima ufona 0774415886 nxa ufona direct ngeZimbabwe. WhatsApp iWhatsapp yami khathesi ngiseZimbabwe but ngayidayiveta nge-South African number 27 code 7372 07615.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwe
ndingalahlithemba abezikhona vele lonyaka sazamapela ukuthi abalandeli ubakhiphele alingakhathazeki kakhulu
ndangenauza ukuthi ngenzeleni umntwana
watch. That's what you went in, Mamma, the lesson, but any crazy. That's what you went in, Mamma, the lesson, any crazy. That's what you went in, Mamma. 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 That's what you went in, Mamma, the lesson, any crazy.
Aye, siyambo akulumo kisi la mlanje mpuma kona poke wekoka lontuka miliko mo. Aye, iskati asafu mla mlanje. Tika kutuwa ila vitoku ya lanje la. Mwolema nise mwe ningenja bulo. Mchombo stemba yoke pstube. Lila ale. Kibeli mpila viki. Ele chuge.